Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 9 Mpandela 2021 ngikhathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Owezimela lokhu uhulumende azamuthi akwenze shua kuthiwa yi-non-starter. Akusoze kusebenze ngoba isitimela sethu sele-main station. Lapho endihlala khona siyagada isitimela kuyafanani kuyi-2 kilometers. Kanti manje kuzangisiza ngani ukuthi ngiyogada leso sitimela ngifike sikhathi bani emsebenzini.
Uzulu wakobulawayo ukuthi imizamo kahulumende yokulungisisa udubo nokusilela kwezimota ezithwala abantu iyancimeka, kodwa ethi ukhathazwa ngumango okumele awuhambe elanda ukugada izitimela lezo. Abantu beZimbabwe bakhanya sebebuyela kancane kancane ezikhathini zokusebenza ezaphambilini kokuqhamuka kwe-COVID-19 ngakenye. Iningi livumelana lophenyo lwabe-Afrobarometer oluveza ukubana abantu beZimbabwe abafuni inkokheli yomdabu ingene kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 31,422, bahlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 ele vaccine ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu kutsho ukubana sebephose bafike izigidi ezintathu, 2.8 million, asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Uthi abazinkulungwane phose ezingamashumi amathathu njalo, 27,711, abahlatshwe ijekiseni lesibili, bengeze leli nani lisiya kwabaphose bafike izigidi ezimbili, 1.8 million. Uzulu wakobulawayo uthi imizamo kahulumende yokulungisisa udubo lokusilela kwezimota ezithwala abantu iyancomeka, kodwa ethi ukhathazwa ngumango okumele awuhambe elanda ukugada izitimela ezasungula umsebenzi wokuthwala abantu zincedisana labamabhasi aweZupco. Abantu bakhala njalo ngokuba khatshana kwendawo lapho abehlela khona lezi zitimela sebephindela emakhaya bevela emsebenzini. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkampani kaloliwe e-National Railways of Zimbabwe, NRZ, isimanyane leyamabhasi e-Zimbabwe United Passenger Company, iZupco, ukuba iphathise uZulu ngendlela zokuhamba ngemva kokuba uZulu ekhanye ehlupheka kakhulu ngokusilela kwamabhasi. Umhlali wakobulawayo, uMnumzana Mthokozisi Msipha, uthi lanxa uhulumende esenza yonke imizamo ngokwengezelela indlela zokuhambisa, udubo lukhona.
Hayi, isitimela eziningi vele zangkhona zifile ngoba vele nxa kungela isitimela esitsha khathesi lesikhathi esiyazihlazi ngakhona. Amboni ukuthi isitimela singaba lesitimela esingase esingayenzi ukuthi abantu bathove ngesitimela for i-one month sibila. I don't think ukuthi isitimela singafika endaweni enjengaleyo. So hayi, i-transport for kusitimela asiyabe siseceleni ngoba kunini umele uvuke isikhathi bani usiye esitimeleni ukuthi uzoyibamba isikhathi uyehlikela ngapho nosebenzela ku-30. So umele ehlikele flyover emzilika engubenja uzoyibamba ku-30. So abantu yabona ukuthi i-transport yesitimela vele yona kwesinye isikhathi iyabe ibhadaleka, but ukuthi uyekufikisa lapho umele uye khona ngesikhathi hayi akuhambelani.
Unkosikazi Nomsa Hadebe, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kathembi ukuba izitimela ezikhona zingenelisa ukuthwala abantu okwesikhathi eside ngoba sezigugile.
Ilizwe lethu leZimbabwe leli selisinika uZupco train ibe yisimanga kithi ukuthi isitimela sesingatshintsha sibe nguZupco njalo. Asazi esikufunayo i-transport, but okusalayo ukuthi i-transportation leyi isishiya khatshana okuthi khathesi abantu abasebenzi bakulockdown bamisiwe, abanye izigeba bakithi singagebenga njalo ayisoli government, i-government isincedile sibili ngokwengezelela kodwa i-service kwesinye isikhathi uthi uyasigada isitimela uthi ufika mebempopo ma station isitimela sesifile when e-country park uyafika isikhathi bani 12 o'clock ebusuku kumbe ngo-1 ebusuku kumbe ugcine usilala esitimeleni. So azazi kuhle yebo kodwa
unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association uthi izitimela zidalelwe imango emide
xa sikhangelane lohlupho lwe-transport kobulawayo owezitimela lokhu uhulumende azamuthi akwenze shuwa kuthiwa yi-non-starter kuthiwa yinto engeke isebenzi akusoze kusebenze ngoba isitimela sehlisele e-main station lapho endihlala khona ngisiyagada isitimela kuyafanani kuyi-2 kilometers kanti manje kuzangisiza ngani ukuthi ngiyogada leso sitimela ngifike sikhathi bani emsebenzini ngiyafika sendiginqe ngangcola sitimela zikhangelelwe ukuya khatshana endaweni ezikhatshana ukuthi ngeHarare ngeFollows ngeMtare hayi khona koBulawayo umuntu emsebenzini.
Isakhamuzi sakoBulawayo eCountry Park unkosikazi Senzeni Mthupha uthi kaluboni uncedo lwezitimela
eCountry Park thina sebesihamba maybe o 1 hour kulanda isitimela abe bayengezelela amabhasi eCountry Park khona kuyo elozulu omningi lokho kwesitimela singasoze sihambe eTarrens sizohamba esiporweni.
Umongameli Emerson Mnangagwa lamhla wethule umbiko othi uhulumende wengezelele amabhasi kaZupco ngangamachumi amahlanu i-50 eHarare isitimela sesiqalile ukuthwala abantu besuka lokuya emalokitshini aduzane lesiporo. Umqondisi wezupho umnumzana Evaristo Madanga wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuba akukafakwa ilanga isitimela esiyaqala ukuhamba koBulawayo kodwa uthembise ukuba kuseduze njalo bakhangelele ukuqala ngesiya eCountry Park kanye lesiya emganwini okutsho ukuba abantu abahlala ngokuya emalokitshini lawa bazasizakala ekuhambeni. UMadanga ukhuthaze uZulu ukuba amukele imizamo kahulumende yokuletha indlela entsha yokuhamba njalo uthe inhlawulo eyokugada isitimela iyafana leyokugada ibhasi lamakhombi kaZupco. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
UZulu weZimbabwe usebuyela ezikhathini zokusebenza kusukisela ngo-8 ekuseni eqeda ngo-5 emini yantambama ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngumongameli Emerson Mnangagwa ngolesibili eyikhipha ku-level 4 isiya ku-level 2. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Angifika ka-level 4 COVID-19 lockdown amabhizinisi eZimbabwe abesevalwa ngehola lesithathu 3:30 emini ngesikhathi ilizwe lizama ukumelana lobhubhane kodwa okwamanje asevala ngehola lesikhombisa 7 PM ntambama. Indawo ezifana nezokudlela, izitolo ezithengisa ukudla lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke ezama-supermarket lezinye seziqalile ukulandela iziqondiso ezintsha lezi iningi lisithi lokhu kuzanceda kakhulu. Isiqondiso sokwalela abantu ukuhambahamba ngezikhathi ezithile se-curfew laso siyekethisiwe sivunyelwa ukuhamba phakathi kwehola lesihlanu lengxenye ekuseni ngo-5:30 becina ngehola lethumi 10 PM amankampani amaningi amancane lamakhulu athi lokhu kuwasiza kakhulu ukuba athole inzuzo ngoba iningi lawo kade esevele singethenelisi ukuthola imali yokubhadalela indleko zokusebenza lokuholisa izisebenzi phakathi kwesikhathi abakade besinikiwe. Umholi wenhlanganiso yaba kumabhizimusi ezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashu uthe leli nyathelo likahulumende lizabanceda kakhulu.
The Confederation of Zimbabwe Retailers wishes to thank His Excellency the President Dr. E.D. Mnangagwa for extending trading hours and also bringing down the COVID-19 lockdown level 4 to level 2. This will allow more economic activity to take place both in the formal and informal economy.
Sibonga kakhulu uMongameli ngokwengezelela inani lamahola emsebenzi ngesikhathi lizwe lizama ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Loba nje sekulamahola amaningi okusebenza, sikhuthaza abantu ukuba balandele iziqiniso ze-COVID-19.
Umtasho uthi kuqakathekile ukuba abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ukuze bavikeleke kubhubhane lolu, njalo amabhizimusi lempilo zabo zibuyele esimeni sakudala. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uthe sekumele amankampani avikele izisebenzi ngesikhathi lesi.
Okuqakathekileyo kakhulu kumbe kunhlanganiso yezisebenzi ukuthi ama-measures wonke nje angabathathwa nguhulumende ukuvikela lo mkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi kukhangeleke impilo yezisebenzi kumbe singathi i-health yalaba abasebenzayo. I-concern yethu kakhulu, siyananzelela ukuthi nxa uhulumende thatha ke ama-measures athize, abasakhangeli ukuthi aza affecta izisebenzi ungakanani.
Kubuye sithi ngabe uhulumende wayengenela endabeni zokuba izisebenzi zithole iholo elingcono ngoba i-lockdown isiphazamise impilo zabaningi.
Sesibone izisebenzi zilahlekelwa liholo, abaningi njalo belahlekelwa imisebenzi, abanye njalo bengena engozini zokubamba umkhuhlane lowo ngokuthi nxa bedingakala ukuthi bebesemsebenzini abanikwa okweneleyo.
Umnumzana Peter Jirema ophila ngokuthengisa eHarare kule nyathelo lokwengezelelwa kwisikhathi sokusebenzela imuli yakhe.
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi sibone indawo ezinjengama-bottle store, le-transport, amabhasi lokunye kubuyela emgwaqweni, ngoba kuyabe kuyenelisa ukuthi laba bantu bengasebenzi la bekwanisa ukuthola imbijana leyo abasebekwanisa ukuyithola njengoba bebehlezi isikhathi sonke lesi. Kuthi ngabe kuyayenza ngabe bakwanisa ukulungisa indaba ye-transport le, ngoba emgwaqweni kuyadula lapha ukutravela. Sicela ukuthi bayabonisane njengohulumende ezukhu.
Loba nje uZulu esephindela kancane kancane emsebenzini, iningi likhala ngodubo lokuswelakala kwezimota zokuhambisa. Likhuthaza uhulumende ukuthi kumele avumele ukuthi izimota ezazikula umsebenzi ezazisebenza phambilini kokuqhamuka kobhubhane ziphindele emgwaqweni zingekho phansi kukazubukho. Ngakwelakhe icele uhulumende usethethe inyathelo lokuvuselela ukuhamba kwezitimela ezizanceda abantu abaya emsebenzini emizameni yokuqeda udubo lokusilela kwezokuhambisa. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Isizalwane seZimbabwe esesiphindela kwelebhilithane lomdeni waso unkosikazi Faith Ben Malinga Nkosi uthi ihotela lapho abahlolwa khona isimo sabo se-COVID-19 lomdeni wakhe e-quarantine ayihlanzekanga, okubangele ukubana omunye wabantu bakhe agule ngenxa yokudla okonakeleyo. Isiphathamandla saleyo hotela asibethanga ngegama sitshele iStudio 7 ukuthi ithumele imibuzo ngencwadi yebulenjini e-email ukuze sizwe eyabo ingcazelo ngalolu daba. Incwadi le ibilokhe ingakaphendulwa lapho sesisiya emoyeni. Kodwa unkosikazi Nkosi usichasisela okuningi ngalolu daba.
Hambe nje kuhle sibi, zange sibe lohlupho ukuhamba, although nje kusiba lama challenges analawana ama-COVID test ofaneliwaye ukonihamba, but what can you say, lonezinto lokuphenduka. Uhlupho esibe nalo kakhulu yokuthola i-quarantine hotel e-ECTM number yokuthubuye beku-allocate that hotel because awukwanisi ukungena endizeni ungalayo i-passenger allocator form. So for you to get that form yokuthi-ke ne-CTM number. I-CTM number ukuthi abantu be-quarantine uma nozi-quarantine kakuninge hayi mistake. Bacheck-a in isigijima sokuphele 3 hours, 2 hours looking at i-CTM number.
Kungabe kuyikhaba kwenza kumuntu wonke kulelo lizwe kumbe kungabe kulobandlululo na?
Ngicabanga ukuthi mina ngokubonako mali sekhani e-port liyalindwa yibhasi vele ezahambe lithiye emahoteleni nxa seliqeda ukudlula ku-immigration. So lapha into eyenzakalayo liyabe libaningi lisiyaphayilwa lonke elihamba lisiya ku-quarantine. Aqala kuhamba bachia amabamhlophe bahamba bechiya mhlophe bechinanga kwami ngisengothatha babechiya endaweni ezirayi safala sine sesingabantu abaminyane esangena kwena leyo hotela esikhulu
uthe umumo okule hotela awulingani le mali eliyibhadalile ungasichasisela ukuthi kunganja
akulingani akufananga kusukungiso nakancane ireason yitho njalo nxa ubhadale i-2200 and something uyi-1 like thina singu-4 ibhilethi ibe yi-3300 which is an understand kanjani so singu-4 yi-3325 you'll be expecting ukuthi uthole ukudla oku-good standard i-quarantine is fine but it's not a prison but ukudla okubuyayo yi-rice yama like it's an Indian menu but not in a good standard yi-rice owomileyo nalasupu okubolileyo ile evidence of ukudla okubolileyo ekade sikuphiwa amalanga azafika 6 umntwana waze wahamba wayevedlela ehuda kakhulu ngokudla kwabo okubolileyo ngithese ngenze ividiyo yahamba viral umanager omkhulukhulu emanager uhoteli wangilanda wangiyenga wazosaphiwa ama-ice cream uzaphiwa yonke into ongayicabanga ekade singathiwa from sifika wasitela ukuthi thina singaka-odi ukuze ku-odwa ngabaningi thina selezabesifonela everyday besinike kwethu ukudla okuhlukile so lapha ukudla okuhlukile abanye ke abantwana abangakwanisi ukukhulu bakusho ukuthi bona-ke bayafa ngokudla okubolileyo thina mina ngoba sengibange umsindi sokufanele ukuthi ngibe ngiphiwa i-treatment mina angifuneli mina i-treatment ebesa standard ngifunele i-community yethu yonke kungabi khona umuntu ofa ethule lapha khona ekungoba uyesaba ukukhuluma silamalungelo sonke nini
sikhuluma nje umumo usunjani kathesi ubona ingani abanye labo bengazuza isiphatho esingcono kumbe kunzima ukuthi ubone ukuthi abanye bona baphathwa njani
kunzima ukuthi ubone ukuthi abanye baphathwa njani ngoba livalelwe awuphumi i-security bahleli khona to khona phandle and namuhla ngikhuluma ngosuku lwanamuhla bengifonela umanager eshukwakhe sifuna ukudlala ngikhe ngibazi sithi mina ngicela kusophe ukusinikeza ukudla kokufaka ama-special ngathi ngihlake ngebhakeni ore thithi abanye abantu abakhompleni ukudla singasijayele abantu be-Bangladesh igama engithole kumanager namhlanje labanye abantu abathule abangakhompleniyo so lina zalinika i-standard so khona khamba kungenza ngibone ukuthi abanye abantu yadali idozi lapha bakwanisa ukukhuluma bakhathalele ukuthi abhadale amatulizawanalawa amaningi adle khona okukudla okubolileyo aphumane
lo ngunkosikazi Faith Ben Malinga Nkosi isizalwane seZimbabwe esesihlala eBhilithani ubexoxa lapho losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona ngale kweleBhilithani abantu abaningi bavumelana lophenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afro Barometer oluveza ukubana isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lambili ekhulwini 72% zabantu beZimbabwe abafuni inkokeli yomdabu ingene kwezombusazwe uZulu uthi inkokeli yomdabu iyahlonitshwa kwezamasiko ngakho-ke uthi awumelanga isekele amabandla ezombusazwe njalo isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukubana akumelanga iphatheke kwezombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance lo mnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela izombusazwe uSibanda nguye usungula lingxoxo
uZulu weZimbabwe ucela ukuthi izinduna zethu lezinkosi zethu ziphatheke kuphela edabeni lokugcina ubuntu bethu kusenziwa izinto ngendlela elohlonzi engeke icatshangelwe ukuthi mhlawumbe igijimisa indaba zomunye umuntu kodwa igijimisa indaba zomphakathi ngalolo hlobo bangomagistrate phela abantu laba esikhathini esiningi bathonisisa amacala benza lokhu nalokhu but nxa sebephatheka kwezombangazwe lanxa sebetholisisa izindaba bekhangela umhlaba abantu baza kuthola kunzima ukuthi bakhole ukuthi umuntu lo wenze akwenzayo ngendlela engela kukhethana
ye siyakuzwa kakhulu-ke baba umlalazi uyibona njani indaba leyi amabutshani baba
ya ngiyabonga bamthemba wami umbono nje mase sikhuluma nenkokheli zabantu inkokheli zosiko lezi thina abantu bamnyama ngibona ngani siqine khonapho mase kuhlanganiswa ngendaba efana nokuthi kumele bengaphatheki ku-politics i-Afro Barometer leyo mabe ibala ngizwisisi khonapho ngoba umuntu ma eyinkokheli ekhokhela abantu kufuneka abe involved kuwo konke kukhona, but mina ngibona ngani ichayisa entweni eyodwa ukuthi ma uyinkokheli ikakhulu amakhosi yethu kumele the government of the day ma ukuthi angazi ukuthi iyabisebenza kanjani yo government of the day, but ngibona ngani kumele besebenze ne government of the day ma namhlanje ukuthi kubusa noma iZANU-PF kumele basebenze under umthetho welizwe abangamakhosi bangeke phela beopposite umbuso wukho okhona. Ma kufika njalo mhlawumbe namhlanje kubuse yona iMDC nabo kumele be-expect ukuthi basebenze nezinduna zabantu, ngoba abantu laba kakhulu especially politics e-Africa ngibona ngani ibhale kwezinye indawo, ibhale ngabanye abantu, ibhale ngamanye ama-races, ibhale kwamanye abantu, kunama-interest akhona ayancindezela abantu bamnyama. Kodwa nokubona kwami ngibona ngani amakhosi yibo abantu kumele kunesisindo sathu abantu bamnyama njengabantu e-Africa nje, kumele amakhosi siyahloniphe. Ne noma umuntu oyi-political leader noma upresident umongameli elizwe ma efike esigabeni nje kunonduna khona kumele azi ukuthi ufike kumnikazi wendawo, yibo abantu ababaluleke kakhulu. Abantu esingabavoteliyo labo abantu okumele thina sibahlonipha, noma kungenephi inkokheli noma ama-interest akho kuliphi banda, thina kumele sikhokhelwe izinduna zethu.
Ye, siyamuzwa lapha-ke lapho khona ubaba umlalazi baba uSibanda. So uthi lapha kuthiwe ukuthi phela inkokheli yomdabu layo iphakathi vele kwezombangazwe nxa sikhangela kathesi, njalo nxa sikhangela sijula sibili inhlalo yabantu, so ngeke wabakhipha baphosele eceleni ukuthi hayi kakumelanga babe khona, njalo kumele basebenzele uhulumende okhona khonapho ngaleso sikhathi. Akumphendule ngamafutshane simbi khonapho.
Yobe angazi ukuthi umfowethu uthini, kukhanye ngani kunzima, mhlawumbe kuyabe kufuna ukuthi siqeqeshe indaba leyi ngendaba eziphezulu, ngoba mbonani indlela akubeka ngayo yindlela etshengisa ukuthi yena akakayicubunguli kahle le ndaba, njalo akazabona ukuthi kulo mahluko phakathi kwezanu PF lohulumende. I think mbonani khonapho yikwesiloduko khona olukhulu kakhulu. Laba bantu kufanele babe lamandla Dube okuthi nxa uhulumende phambanisa bamtshele uhulumende ukuthi hey wena muntu, hey lina bantu abakuhulumende selilahleka kuhanjwa ngalolu hlobo, hatshi ngale ndlela elihamba ngayo. Ningathi lina basebenza ngaphansi kukahulumende, ikwehlile kukwazi ukuthi zona vele zembangazwe zinjani.
Baba umlalazi, umpendulo khonapho uyamuzithi utheni ubaba uSibanda?
Ngiyamuzwa umhlonishwa uSibanda, kodwa-ke into zimbili azikhulumayo. Mina engikhuluma ngayo ngikhuluma ngohulumende, angikhulumi ngebanda le-politics. Ngithi mina induna, mina ngihlala khonapho eBlam, induna yami ubaba uMasenda ngithanda ukuthi ngiyichaze kahle ukuthi mase ngimbona sigqoke iregalia ye-MDC noma iregalia ye-ZANU-PF ngiyabe sengimlahleka. Mina ngikhulumela ukuthi ma kuyi-government noma iyiyona le kababa uSibanda ma isingena embusweni, ngiyabe ngazi ukuthi ma iza la eBlam kuthiwa kune-government kumele uhambelane amakhosi ethu ne-government, kungabi ne-friction. Into esiyithoyo ngoba ungananzelela khona manje siya ku-election. The confusion is vela kuma political parties. It's not coming from induna zimeze sikhuluma ngazo. Induna i-expect
ukuthi besikhuluma nge-Afro Barometer ebingakhulumi ngohulumende. Ibikhuluma ngani?
What
mina i-politics engikhuluma ngayo, i-politics esebenza the day mina sikhuluma namhlanje, into eyiyo esimele thina singabantu engivumelana ne-Afro Barometer ukuthi induna zethu zingabotholakali sezigqoke ama-regalia e-political party. That's what I'm saying. Ngithi mina induna zethu mina mahila induna ifana nomongameli, ma umongameli ubabuchamisa mangwathiwana mkhanye umongameli wezimbabwe akabi umongameli wephasi, isesiba yimongameli elixesha okwamanje umongameli wephasi. So ubaba uMnangagwa naye ma emela esiya ezanu-PF headquarters umela ibandla lakhe, but ma seyi-president welizwe ma ifika la eplamti kunenkokheli zamakhosi, yizo ezikhokhela la sihlala khona thina abantu bamnyama. So thina sichaza khonokho ukuthi i-Afro Barometer elahlekanga ma ithi amakhosi ethu engaconswa ngamakhala ngama-political parties.
Lapho lizwe umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombusazwe elo dokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance bexoxa loGibbs Dube we-Studio 7. Ngomgqibelo eleMelika lizabe linanza ilanga lesehlakalo sokuhlaselwa ngamalucatsha sikampandula 11 ngomnyaka ka-2001 esibizwa ngokuthi yi-9/11. Amalucatsha awe-Al-Qaeda awisa indizamtshina ezimbalwa zabhidliza izakhiwo ezilohlonzi ezigoqela i-World Trade Center esedolobheni le-New York, isigodlo sebutho ese-Pentagon lakwezinye indawo. Kusika sika 9/11 kwabulawa abantu abangabazinkulungwane ezintathu 3,000 elizweni lonke. Owayengumongameli ngaleso sikhathi uMnumzana George Bush wathi abantu abenze lokho ngababedlelana lele Iraq lele Afghanistan lapho okwakubusa abesitaliban. UBush wahle wasungula impi emazweni lawo mabili. Kwathi ngokungena kwaMnumzana Barack Obama embusweni wenelisa ukuzingela owayengumkhokheli wamalucatsha awe-Al-Qaeda uBin Laden wamthola kwele Pakistan lapho abulawa khona libutho leMelika. Namhlanje umsakazo we-Studio 7 usungula indaba eziphathelane lalolu suku luka-9/11. Sizalethulela okwehlukeneyo ukuze kuyefika umgqibelo. Namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe osehlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
USeptemba 11, 2001 wayengumnyaka olapho indizamtshina ezazidrayiva ngamajaha la ayengathi alwisana le-America ababizwa ngokuthi ngama-terrorist abathatha indiza bayisebenzisa njengohlamvu okwakungazange kubonakale ngaphambili ukuthi umuntu uyathatha ifremachina ayisebenzise njengohlamvu ngoba iba luhlamvu olukhulu sibili kakhulu ngoba nxa idubuka laphana idubuka le-petrol yane phakathi kwayo lokuba yiyo kwayo idubuka akubonakala izinto ezinkulu kakhulu. Amajahala ayezinikele wona ukufa lokho kuthiwa ngama-suicide bombers. Ngiyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi mina ngangisuke lapha phakathi kwenyanga ka-August ngibuyela eZimbabwe ngisiya khona ngale khaya. Kwasala lokhu kusenzakala ngo-9/11 mina ngingakaphenduki ukuthi ngize lapha eMelika njalo.
Baba Mthombeni, singathi iSeptemba 11 le yaguqulani ebantwini beMelika njalo labanye abantu emhlabeni wonke jikelele.
Ukwenzakala kwakho lokho esingathi impact yakho kwakuzwakala ngathi la ukhonapho lapho kwenzakale khona khonapho wena ukhona le eZimbabwe ikakhulu thina esasisuka lapho uzama ukucabanga ukuthi usuke lapha kade ulapha usemsebenzini usithini kuzathini usuzathini uzawanelisa yini ukuphenduka uphinde futhi ungenela ngoba umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho. Kwahle kwazwakala ukuthi sekulempi sokuqalile impi iyazwakala sibili yona le impi ephele kuyona le viki ephelileyo i-Afghanistan iyayiqalisa ngasona leso sikhathi esika-2021 kuzama ukuthi kulandelelwe labo abalungise ukutshaya i-Twin Towers izitezi zangkhona leziyane zinde eze-New York abafaka ama-fremachina betshaya khona laphana. I-impact yakhona yezwakala umhlaba wonke wezwakala sibili ngoba thina ezaziseZimbabwe i-TV yayivula kanye emini yantambama ubusu siyakhona uyekhangela ukhangela intuthu leziyana ukhangele ukwenzakala laphana okwakusenzakala okungama-extracts e-CNN.
Mnumzana Rafael Mthombeni udabuka eZimbabwe lapho ke limuzwe ixoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseDallas, Texas khonapha eMelika. Silugqitha ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umpracticist Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voanjikelele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.